Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo.
Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amatshumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lobona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamatshumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo, amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamatshumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilitshumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangeleyo ukuthi kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolwa out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini, ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha laphana bagcine begcine ten abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba, whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni, abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangikhona, ngoba ngumuthi uyabumnela linengi lo inani la Zimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa. Kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu, ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo, njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage kwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali phezulu. So sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo, kungabi lokugwelegwele, kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike. Silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo, imali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingwa, ngoba uthe ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020. Njalo sikhangela ukuthi ke ube khuluma iqiniso, ngoba ukubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula.
Nxa esetholakele amajekiseni, ilifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani? Ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu?
Abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi? So esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu, kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe. Sasibone kibo America uBiden besiyahlatshwa, sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi, ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba. Kube sokulandela-ke iparlamenti, ngoba yibo ubukhokheli esibukhangele ukuthi bulide by example. Abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi. Kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali, lowo muthi kasiyongozi, abantu bayesebelethemba laphana. Kube sokuqakathekiswa abezempila kahle kuqala, ngoba nxa bona bengachabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapha. Kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela iZimbabwe, labo bonke abantu nje abaphila eZimbabwe, ngoba ababalisi ngabanye bakhona, amapholisa, amasotsha, lezakhamizi ezisemakhaya ezilimayo, kanti kuze kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers. So ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana, hhayi imithi leyana abantu sebele confidence ngayo, abantu sebelethemba, abasesabi, sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze kukunike inhlupho ezithile, ngoba kathesi kulentandabuzo enjalo. Kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV, kuphumela kuma-radio ukuthi hayi nampa liyababona siyabahlaba, nampa sebephilile. So kumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni, ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba ngengathi ngaphambili, i-population yeZimbabwe ikhonapho ke bo-15-16 million. So ngasikhuluma nge-10 million imithi, sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo, eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus. Amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani yeAstraZeneca. Kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe, umnumzana Zweli Mkhize, wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe, ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele South Africa, kazisoze zihlatshwe lijekiseni. Le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda.
Empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha, kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthetho tweni, kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama work permits, kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zaseSouth Africa abaphethe lokho esibiza ngama permanent residence, ngoba bengalalungelo lokuvota, kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa. Akusimangalisi lokho, sasethukile nje ekuqaleni masasisizwa ukuthi uhulumeni, ukuthiwa uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa, ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole mabezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanye amazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi.
Besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalwane zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo, ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla, ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla, okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane. Nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona bashiywe ngaphandle asibone ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid, ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowu esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle, kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini, kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya. Osokusisha ukuthi umkhuhlane uzobula kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe, njalo kuzokwenza ukuthi kube lokhu kuthelelelwana. Engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabangela ukubegula bephindaphinda abanye ngabavele benezifo phambilini, sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale, okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama-permit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi ukuthi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi ukuthi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi nangama low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khonapha South Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama African Ambassadors ePitoli, ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama ambassadors ayakhuluma. So lati ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezulu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo, sibuye sikhume la ama-African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaningi aweAfrika ukuthi sixazulule udaba lolu kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole, ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulama-card ongabe kuyi-ID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine, kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi, ukuthi uyabanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayo sami ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Did you see me? selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilako ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakobulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthenga impahla yokuvikela lomkhuhlane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Zalibonani bantu bagidile njani ngezindawo ngezindawo? Hayi kodwa mina ngeqiniso abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha bebulawa iZANU-PF. Angeke besabe i-corona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu nsuku zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso bantu abangavali ilizwe beqamba amanga, bevali ilizwe ngokukhohlakala kwabo, beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso bantu abangavali ilizwe bevika ukuthi impilo zabantu. Baqamba amanga lapho. Kanti abantu babulawa ngubani elizweni? Bona abantu abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phansi. Sebengaqala ukuzwela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years ibulala abantu, ithumba abantu. Kulabantu abanyamalalayo ngeZANU-PF. Kulabantu abafayo abaningi kakhulu bebulala iZANU-PF. Angeke bemephembe kwabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso abantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukumezwa ngoba abantu abaphili kahle elizweni leliya. Bahlukumezwa iZANU-PF nomnyakago wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale ilizwe ngale ndlela. Abantu basuka ku 1 month, manje u-enda 2 weeks. Uthi abantu badlani ma ungumuntu ocabangayo. Uthi abantu badlani baphila ngani. Bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla. Abantu bayazibonela. Even i-corona ingekho, abantu vele bayaziphandela, bafana lenyoni. Abantwana bezimbabwe. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu. Baziphandela, bagcwele amazwe wonke, bazama ukuphila.
Njani umsakazi labalaleli bakho? Hayi kunzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo esikuzwayo, hayi kunzima, hayi kunzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kuthi abantu bavalelwe ezindlini kungela nto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthi abahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hhayi, siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangile. Izulu linile lo nyaka, mebe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasbet okhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli kanye nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lomfo kaKhumalo, ngise-Johannesburg kwele-South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo. Ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi makukhulunywa nayo indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngizama ukuthi okokuqala ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba, uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeke, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso. Unaso ngathi uqondanise lokungokwakho, kumbe ngithe emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Liyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini i-corona. Yebo, kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu bayaziphandela. Amazwe ahlakaniphileyo ayasiza i-government yakhona. liyabonakala lisiza kodwa elakithi lelo lizwe libuya lincindezele phezulu kokuthi lona lila lutho lisiza ngalo kumanje sekusolwa nansi indoda le ibikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba linabantu bezanpf njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bambe balalela ukuthi abantu bathini indoda leyana laba bantu atisebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonga ukuthuselwa nje uma kungenzeki indoda leyana inyamalale ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwane zasezimbabwe akula kukhulumende oqanjelwa manga uhulumende wasezimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakha isayidi ngoba nawe udla khona lapha that's why ukhuluma kanje ikho ngithi ulume uphozisa mntu omdala ngiyabonga
Sawubona umsakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomsakathixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona sonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje ngikhona ngapho boChris ngicelani lani lisiphathe lati zisazibamba ngapho emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga yesizwa ubuhlungu ngokufa kwasifisiso iqhawe lethu mato emathebelenti sesilahlekele nguphi umuntu ezasibambanisa nguye kade mbone osesile kade ngcono phakathi kwenkinga esihlangane labantwana basemathebelenti silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Chris
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iUnited Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-al-shabab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-somalia izolo siziqibe ezekuseni ngokwenzakala emelika Lanxa umnumzana Donald Trump uyephume embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ukanya elokhu elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans. Lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutyotyozela umvukela. Phakathi kwamalunga angamachumi amahlanu, amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademocrats ekuthini uTrump kumele adonisiswe. Ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende, abakhokheli bebandla lamaRepublicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela. Kodwa kudlulanga nsuku zatshwala base behlabela ingoma ehlukileyo. Sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhu esima lo Trump lanxa nje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uthenda ibithi ukuthi sengufanisi minister uGNU wavuka ethi umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga njani ezihambe wayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics amanye ama-members ama-Republicans ikade engazalani lo Trump usenzelwa ikakhulu kuphusha yini abomsakazo o-CNN o-BBC indaba ezinjalo. So they get this picture kuthi ngumuntu ongabusi kuhle, kodwa esefike wahlala laba etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basebevuka sebekhuluma ngolimi lonye lukaTrump, sebemzwisisa ukuthi uvela ngaphi uya nga. And le akuse yopolitics ekaTrump kuphela, yipolitics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekelana lama-Democrats, sokuzaba ne-problem, ngoba ke lokhu kusho ukuthi ama-Republicans sephela amandla, ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazisi ukuthi usebenza njani. In fact, uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimazi, u-president we-America wasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube yiphusha iprogramu yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ube phusha indlela yokuthi as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani, nasifuna ukuthuthukisa ini i-America kuqala, silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo, ngoba abakahlali kuleyana kuthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sefikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ubekhona ukuthi Obama ekhuluma imbono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nembaware yintatheli zindaba.
Secholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo.
Uhulumende weSouth Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.